Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 6 Mpandula 2016 ngChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umahluli uJustice Chinembiri Bhunu ufumana amalunga amathathu awebandla leMDCT elecala lokubulala ipolisa emzini weGlenview ngomnyaka ka 2011.
Kuyilandela kuhulumende ukuthi akhokhele indleko zokuthi befunde eprimary. Njalo athi ukuthi into yakakhethi singakhangela i-State Convention ayisayinayo uhulumende ka-1991. So amazali vele umthwalo lo wobomthetho wabo njalo ukubasinda.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ithi abafundi abaningi abayanga ezikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngoba abazali bengelamali yama-school fees.
Just like across the region or international best practice, kutholakale amanzi afit for human consumption. Siyabona kathesi kula ama-projects athize ama dams, sile Kunzwi Dam Gomrewa, isitungiza ile Muda Dam, wonke lawo ngama-projects amisiweyo angapheliyo.
Izakhamizi zeHarare zikhuthaza ikhansili ukuba idinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwamanzi lokuvalwa kwawo mahlayana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umahluli oweHarare uJustice Chinembiri Bhunu uveze ukuba ekwahluleni kwakhe ufumane amalunga amathathu ebandla leMDCT elecala lokubulala ipolisa emzini weGlenview eHarare ngomnyaka ka-2011. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Esethula lesi sinqumo, uJustice Bhunu uthi uthole abathathu laba abathi uLast Mayengama, uThungamirai Madzokere, loYvonne Musarurwa belecala lokubulala umpolisa uSenior Assistant Inspector Petros Mutedza kudlakela olwaqhamuka emzini weGlenview eHarare mhla ka-29 Nkwenkwezi ngomnyaka ka-2011. UBhunu ethi ubufakazi obuvezwe edale bukubeke sobala ukuba babe lengqondo yinye abetheswa icala laba lapho behlasela uMthetha bemjikijela ngamatshe, kungakho betholakale belecala lokubulala. Ethi lobufakazi bukadokotela owahlinza isidumbu ukudinga imbangela yemfa kaMthetha uGonzales Aguero busuthise idale ukuba umuyi watshaywa ngento ebuthundu esiphaqeni kwadabula ukhakhayi lwakhe. Umahluli uBhunu uthi uFinias Natarikwa owayeqhatshwe njengomtshayeli weMDCT umfumene elecala lokuphathisa izigangi ngesikhathi zibaleka ngoba wathwala uMadzokere loMsarurwa sebebaleka lapho okwadalelwa khona lelicala. Ngasikhathi sinye umahluli lo ukhulule abathathu abakade bethoniswa cala linye ethi abukho obufakazi obugcweleyo bokuthi baphatheka ekudaleni lelicala. Amalunga eMDCT la abotshwa engamashumi amabili lasitshiyagalolunye ngemva kokubulawa kwaMthetha abangamashumi amabili lambili babo batholakala bengelacala, kwasala bayisikhombisa. Abalandeli beMDCT basamukele ngokudana okukhulu lesi sinqumo bethi sikuveza sobala ukuba sethulwe kukhangelwa ukuba ngabalandeli balelo bandla njalo beyinkokheli. Bebeqina ke lokuthi wawa emoteni uMthetha okuyikhona owabangela imfa yakhe lanxa kulandulwe lidale. Abane laba abatholakale belecala bahle bavalelwa kulindelwa ukwethulwa kwesigwebo sabo ngolwesine lalapho befuna ukusiphikisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi abafundi abaningi abayanga ezikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngoba abazali bengelamali yama-school fees. I-Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi abazali abaningi bakhala ngokonakala komnotho elizwe yikho nje besehluleka ukubhadalela abantwababo esikolo. Abanye abantwana ezikolo ezithiyene ezigoqela zakobulawayo babikwa bexotshiwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ekhankasela imfundo yaphansi kungelambadalo iWoza unkosazana Magodo ngamahlangu.
Abazali bakhanya bawulalela inkuthazo ngoba ngithe njalo ngani ngoba namhlanje kulesikolo esingathi iZulukandaba Primary School eNtumbane iqoshe yabantwana abazali bahle bathumela ngixhumane lomphathi isikolo wesikolo leso ngambuza ukuthi kungabe qoshe abantwana wathi hayi akuxoshwanga abantwana kusho abantwana abakhulumanga kuhle baphindiswa landa ama-receipt naseyimbuza ukuthi khona uphisele abantwana ngekhaya usaya landa ama-receipt wathi abantwana bazimelile ngokwabo ukuthi khona bakhohlwe ama-receipt so ngasezikhuluma labazali ukuthi abantwana babuyelile ngikhuluma ngeke babafundile ilanga lokulamhlanje so abazali bawulandele bawulalela kuyona lomkhankaso lowo luyaqhathele obala ukuthi wona kule ungumlandi kahulumende ukuthi akhokhele indleko zemfundo ye-primary njalo asikuthi into yakajesi singakhangela i-faith convention ayisayinayo uhulumende ka-1991 so abazali vele umthwalo lo bontaso wabo njalo ubasinda so bakuthekile phile kakhulukazi bavumelana lakho abazali
esikhuluma labo bakhala ngenhlawulo lapha bathi hayi imali yama-school fees kayitholakali nanku umnotho kawumanga kuhle kumi njani kobulawayo khona ngapho
kobulawayo kulo kunzima kakhulu engathi kuye singakhangela emadolobheni wonke inxenye kobulawayo kulo kunzima kakhulu kazi nganani ngoba singakhangela ibulawayo imbali yayo yathi lama-company play industry industry yonke kobulawayo ibhaliwe ungahamba kuba industry zakhela sokulamabandla echurchi okunyevele akukhamisile nje kunjalo abantu kabasebenzi abantu bakuthola inzima bokuthi khona bazama ukuthi athole ukudla banike abantu ababo esikolo yebo bakhama kakhulukazi ngoba isikolo i-school fees yona ngokayibi $5 kodwa khangele kuya ama-levies achajwa isikolo yabo becharge ngenxa yokuthi bangamagodi uyathola ukuthi ihlekana laba abazali elikhethwayo ukuthi limele abazali kahle kumele bazali selizimela lonalotho ngoba befuna ukuthola imali khonapho uyathola ukuthi wona kwenje i-SDC committee nxa ihlangana for 2 hours sifuna ukuba lama-drink kwezindawo bafuna ukuba lama-sitting allowances imali yabazali siyakhangela labo indleko ezikhona futhi eze-SDC ezibhadala imali ezikhishwa ngabazali yathi uto ithi mahle bayahamba ngikhumbula imali ngo-2015 ngakhangela i-budgeting i-accounting ebhudgeti ka-2015 ama-headmasters aba-primary schools ahamba emtari abhadala $800 ebhadalelwa ngemali zabazali i-$800 lihamba ngebhasi one bus yo-headmaster liyisebenzisane emtari so imali ziyadlaliseka abantu bathole nzima kakhulukazi because bone njengehlanganiseyokuthi ukuthi khona singakele ukwenza njalo abazali abantwana befunde abazali bathathele impahla ezindlini ngama-desk collectors bathiya esikolo so sifuna ukuthi asiyethule umthwalo lowo emahlombe siwubuyisele kumnikazi ongurhulumente onguye wavuma ukuthi ezimbabwe sizaba nelungelo ngokusayina ama-instrument lawa asinika lelo lungelo.
Alo ke ngunkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection sikhangela ukuvulwa kwezikolo abazali abaningi bekhala ngokuthi kabalayo imali yama school fees. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami utatenda gumbo.
Abalimi bochinda bathi abasasiboni isizathu sokuba lokhu beqhubeka belilima nanku lungasabatholisi inzuzo abakade beyithola eminyakeni edluleyo bekhala ngohulumende ukuba engazinikelanga ukugcwalisa izithembiso ahlezi ezenza kibo ubaphathisa abalimi ngezokulimisa lenhlanyelo njengabanye abalimi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sekufuqe abekade bephila ngokulima uChinda baguqulele kwezinye izilimo ezifana lamazambane abalethela inzuzo engcono masinya. Umnumzana Lindani Mpofu ngomunye wabalimi bochinda laba olima esemangweni wegogwe. Yena ke uveze ukuba kungasasizi lutho ukusilima lesi silimo ebesibalethela inzuzo eminyakeni edlule besenelisa ukunakekela imuli ngaso.
Udubo lekotweni soluphambili soluhambe kakhulu, utshintsha vele alusalinywa ngokuthi siyalima siyalima kodwa silinto esiyizuzayo. Manxa ubona ukuthi uyalima ibhelwa ku-200-300 kgs uphiwa $10 iza kunceda ngani? Imali elizweni akula suze izayenzani thina ikotweni asayalimi sesizwe lokutshontshelwa thiwa limani ikotweni ye siyatinika umuthi siyatinika amasitsi njani njani lapha lalaphana kodwa asila into esiyinikwayo asila into esiyizuzileyo pati kulima lutshinda so igogwedu vele sifile thina sisazakala ukulima utshinda kwezuza khona imali.
Umpofu ethi yena labanye bakhe sebecabange ukuchiyana lokulima utshinda sebezazilimela ezinye izilimo khona ngomnyaka ozayo.
Asoze siyilime ngokuthi ayili sinceda ngakho asiyilimi asilalutho siyadubeka solibona sinje siyadubeka vele asisoze silime igodoni ayisayenzi ukuthi silime sizilima amazambane azasinika inimpilo ayikhona igodoni hayi.
Kwasekelwa njalo ngomunye umlimi wasegogwe umnumzana Nkosinathi Gumbo yena okhala ngohulumende athi uhlezi ebathembisa usizo kodwa bengaluboni.
Akula abasenzela khona bakwanisa ukusinika amasitsi bakwanisa ukusinika imithi so kade sabaningi sibanathi imithi leyana ngokuthi akule sidingisa khona so akule ukuthi sizayilima kumbe zabela kuyo asabuyeli kuyo ayile sinceda ngakho. I-government vele yasibisele emuva asiyela luze esidubeka silamali elizweni.
Abalimi laba bethi lesi simo sesibangele ukwehla kwesilinganiso zabalima utshinda ezigabeni lapho besivame ukulinywa khona kakhulu okunjengasegogwe iseziqintini ezimbalwa zesigabeni seNkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Don't take my number. Awusohlangana kwiFacebook. I don't want your number. Oh, so hlangana kwi
VOA Ndebele ku Facebook sesikhona. Yeah, akusithande. VOA Ndebele Facebook.
Oh, www.tunawena.com.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama lamhlanje ke kulohlelo lwabasakhulayo olwe The Connection esihlaziya khona ukuvulwa kwezikolo ngesikhathi uzulu ekhala ngokuswelakala kwemali elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Alilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weFrance umnumzana Manuel Valls laye usemanyanela basola impumela yokhetho lwakwele Gabo lokudinga umongameli. Amabandla aphikisayo kwele Zambia abika ukuba isinqumo esike sethulwa ngumahluli wedale leConstitutional Court yiso esenze baphuza ukusa ubufakazi bokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngenyanga edluleyo. Izakhamizi zedolobho leHarare zikhuthaza ikhansili ukuba idinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwamanzi lokuvalwa kwawo mahlayana ikakhulu emzini ehlala abaningi osokulesikhathi eside. Okunengasikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Okhokhele inhlanganiso yezakhamizi yeChitungwiza za Residence Trust umnumzana Mavela Sikhumalo uthi inhlolisiso abayenzayo ikhomba ukuba udubo lokusilela kwamanzi lokuvala kwawo ngesikhathi esithile kugcine kubangela ukuba abantu begebhe imigodi eminye yakhona ingahlanzekanga ifaka impilo yabantu engozini.
Sithi ama-local authorities lohulumende kaba yenze ukuthi kube lama dams ukuze just like across the region or international best practice kutholakale amanzi afit for human consumption. Siyabona kathesi kulama projects athize awama dams sile Kunzwi dam Gomrewa isitungiza ile Muda dam wonke lawo ngama projects amisiweyo angapheliyo ukuze abantu bakwanise uku enjoy i access to clean safe and potable water. So sithi kabathiyane lalokho kwama bore.
Otho kuphume kulinhlolisiso kukhomba ukuba imigodi imele ibe ngamamitha afika kwamachumi amane kumbe ukwedlula ukuze abe ngamanzi ahlanzekileyo. Ethi kodwa ngodubo lokusilela kwemali elizweni iningi labantu alisekwenelisi ukwenza lokhu ligcine lisebenzisa amanzi angahlanzekanga. Uqhubeke ukhumalo ethi ilizwe selikhangelane lesikhathi sezulu kanje lolu dubo luzaba lukhulu okungabangela imikhuhlane.
Izulu seliza kunakathesi kugcina sokulama waterborne or diarrheal diseases amanengi abantu begula izisu zisiba buhlungu begijinyiswa abantu besiya ezibhedleleni abanye bagcina sebelahlekelwa impilo esikhathini soneso.
Umqondisi we-Combined Harare Residents Association umnumzana Mfundo Mlilo uthi akudingakali ukuba idolobha leHarare lichithe imali lisemba isikotsho kulokulungisisa lokuhlela kutsha indlela eliqhuba ngayo umsebenzi wokutholisa abantu amanzi.
Izibhorane lezi ziyancedisa ngathi ku-short term ukuthi abantu bathola amanzi, but sakhangela ukuthi kona amapipe awe-State of Harare aphansi lapha ayavuza ngelanga kulamanzi angafika 55% afaka imithi alahlekayo nje. So nxa uhulumende kumbe nxa udolobho lingafaka imali ekuthini amapipe la alungisise singavuka sasekuseni nje 55% of our water sesikwanisele ukuthi sikwanise ukuthi siwathola amanzi edolobheni leHarare akhona. Iproblem yokuthi umunicipal galandlela yokumanage ukuthi wonke umuntu athole kuhle amanzi.
Amalunga enhlanganiso yeZimbabwe Homeless People's Federation esikhulume layo eyinhlanganiso lamalunga edlula enkulungwane ezilithumi 10,000 bathi ubuyanga bucina busenza ukuba abantu besebenzise amanzi avela emigodini eyingozi ngoba umasipala ephuza ukulungiselela abantu konke okudingakalayo okufana lamanzi kusaselesikhathi. Idolobha leHarare lincediswa inhlanganiso ezifana labo UNICEF zigebha izikotsho kundawana ezijeneyo ngenhloso yokuphathisa dubo lokusilela kwamanzi emzini omkhulu weHarare. Lolu dubo ikhansili ithi lungaphela kuphela ngoba iphakathi komsebenzi omkhulu wokulungisisa isitiji esihlanza amanzi eseMorton Jeffrey Waterworks ukuze sipompe amanzi afika kuma megaliters angamakhulu ayisithupha 600 megaliters ngesikhathi iwathela emzini omkhulu weHarare. Isithi lumsebenzi obumele uphele lonyaka usuzaphela ekupheleni komnyaka ozayo ngoba bengenelisa ukuva lela abantu amanzi okwesikhathi eside beqhuba lomsebenzi. Ngimele iStudio 7 Harare ngingumark Peter Ntambe.
Lingakhohlwa ukuthi uhlelo lwezindaba ngesindebele kuStudio 7 luqala ngo 7:30 ntambama. Umagagasi athi 909 AM 4930 6065 la ku 15460 kHz ku shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp 001-202-465-0318 loba ku 0027-743-416-270 la ku Facebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Alilalele emsakazweni we Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington litsibamba kumakagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 la ku 15460 kHz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet ku Kelly ethi www.voaindebele.com.
Thank you. Ngibonga umondlo mfaka sobani khona edinyane ngapheceleni kwami ngibonge bonke kanye nabo bonke mina ozilanga ngeke
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukhangelelwe kwethula amazwi aphathelane lendlela isetshenziswa ngayo imali kuluhlulu kahulumende olomnyaka wonalo ibhajethi ngolwesine kuyona le iviki si ukucubungula lingxoxo sixoxe lengcwethi ezomnotho umnumzana Masimba kutshera
singakhangela sizabona ukuthi i-midterm budget izabuya mhla ka 8 September umona njengani ubaba uthi namasa usulandele useyenza ukuthi alandele umthetho kuphela kodwa kungela okuningi akakwenza ngoba i-main budget siyasizilikhangelele 2 months from now ngabo November so umona njengani uselandele umthetho nje ukuze engabantu ngokwephula umthetho nxa enga engalithanga imidterm budget kodwa kuyabe kungelakho okuningi kubudget langkhona
kodwa siyabona ungani sekulomehluko ikakhulu nxa sikhangele ukubana uhulumende ubesehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe kodwa nanku kungani sezihola ngesikhathi esifana
hayi alisino qiniso lalelo ngoba mhla ka 5 namhla sikhuluma senzeni nje mhla ka 5 izolo ikho abamasingo 7 ezingathi rest of the 7 ikho abazizimali zabo kathesi uhulumende uyahlupheka ukuthi abhadale izisebenzi ngesikhathi abadates angkhona uzawubona ukuthi asekupheleni kwenyanga siyabe sikwazi ukuthi amapolisa labasoja phakathi kwenyanga bayebezizimali zabo kodwa sebezizimali ngokupheleni kwenyanga ababalisi labanye sebezizimali zabo wenyanga elandelayo so akuboni njengalo uhulumende osekwanisa ukuthi abhadale izisebenzi and kuzaba lo duko futhi nxa uNovember efika ngoba uhulumende uyawemele ebhadala amabhona yena engelamali so sizabona futhi i-situation last year ukuthi ebengaqedisa ukubhadala ama-bonus engxenye ngo-June kumbe ngo-July next year
emabhoda lapho okade sikhangisicabangela ukuthi khona bengathola imali lezinye indawo okuthiwa lokhu ngesilungu i-revenue singathi kube khona yini
i-revenue iyehlile kakhulu ngoba ule into ezinjenge statutory instrument 64 eseyalisa abantu ukuthi bangene lama groceries besithi bafuna ukuprotect iZimbabwe industry ungakhangela njalo amajuti ababethenga izimoto phandle kwelizwe ijuti langkhona liqonge kakhulu ukuthi besibala emaphepheni umalanga adluleyo ukuthi ama-sales awemoto yehlile kakhulu so ubona njengani i-revenue ayibuyi ngendlela ababekhangelele ngayo bese sokuzoba futhi le ndaba e-corruption ubona yiyo edla i-revenue enkulu kakhulu ngoba kulama leakages abaningi kumabhoda laphana ngenxa ye-corruption so la kuyukuthi ubaba uthi namasa uyabe esikhulu ukuthi baqalise ukuthi ba-repair i-economy kumele babone ukuthi bengenza njani ngendaba e-corruption ngoba yiyo esingathi yiyo ilike enkulu kakhulu enza ukuthi i-economy ingahambi singabali ama-policies abo esingathi kawasebenzi
ngokubona kwakho kuyini okungenziwa nguChinamasa asisoze sibone kukhwezwa yini eminye imithelo ukuze uhulumende athole laye indleko yakhe
iyo indlela abasele layo ukuthi bakhwezi imithelo kodwa angiboni indlela enganceda kakhulu obekumele kwenzakele omele ubaba uChinamasa enze ngolesine iwusitele ukuthi amankampani wona lawo avaliweyo bazakwanisa ukuthi yini avule aqalise ukusebenza abuyise imali consolidated revenue fund kathesi uzazama ukuthi ekhwezi imithelo engxenye kutshwala kumbe ku-airtime bavame ukwenza njalo ukuthi bazuze okuyimahlana, kodwa ngibone iyi long term solution. I solution ekhona ukuthi kumele sibe le industry esebenzayo lapha eZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngilithiya ke ku Studio 7 Live Talk lilalo.